Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba ulambukela ngenjabulo eStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi sizakwenza silethemba lokuthi kuzaba lenguquko.
Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla le-ZANU-PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo.
Kunzima ukuthi abantwana abaningi bathenge izinto ezinjengamafoni abacingo kwanabo namakhompyutha la sufunda ngawo ngenxa yokuthi kuyadula. Ngakho uma uhulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha eyezige. Abasakhulayo baseZimbabwe bathi uhulumende akakenzi okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku e-technology. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha yohlobo lwezigi. Uncube wethule lumbiko lamuhla ngesikhathi osomabhizimusi kunye labantu makhaza besithi kunzima ukusebenzisa imali ekuthengeni ngoba bacina bengena emkambo wensitha lapho abathola khona idola leMelika uma besiyathenga impahla abayithengisayo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abanye abathi kunzima ukusebenzisa izigi ingabalo lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngukhosozana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Izigi lelo ama-customer ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi i-cocash. I-transfer leyani ngangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiye emakethe amanye amashopu abesala ukuthi awathathi izigi elisemafonini afuna i-physical foreign currency.
Umnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi weNyamadlovu ngomunye wabangasebenzisi izigi.
Ibhondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyithatha le izigi vele sisebenzisa 80% e-US dollar kathi sambona kuzasiaffecta njani imali ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi.
Bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 zigi nge veki. Umnumzana Angleton Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, ngomunye wabasekela ibhanga leli.
Linyathela eliqondileyo ngoba omunye lomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele e-3D. So omunye lomunye singa-withdrawa imali ezincane zibe ku-circulation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona khona ngapha kubomelika umuntu vele ikheshi kawuyinidingi kangako. Uyasebenzisa i-digital money, uyahamba ezitolo, uswayiphe, utransfer, wenze njalo. So kuzangenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money, bangabambi i-cash ngezandla. Ngoba ukubamba i-cash ngezandla, yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele esitaradeni, igcine isiphela amandla.
Abacubungula umnotho bezimele bathi, iZimbabwe Gold iza kuwa njengalokho okwenzakala kuma-bearers tax kanye lama-bond. Ngimele Studio 7 in Maryland, you will keep stupid.
Umno Umnumzana Sengezo Chavangu ozithi unobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla lezanu PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo ukwenzela ukulungisa okuhluphayo kwezomnotho welizwe. Kodwa amanye amacele ebandla le-CCC awavumelani lalelinyathelo. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 esethulela lolu daba kabanzi.
Umnumzana Chabango uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene leziphathamandla zebandla lezanu PF ngasese.
Uthandiwe sengengahlala laye usisithandiwe ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti ubangilizwe sengikhulume laye ngizaqedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngicedise inkulumo engazange yacediswa nguJoshua Nkomo. Sifuna ukuthi sihlale phansi siforme i-government of national unity. UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi sizakwenza silethemba lokuthi kuzaba lenguquko.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Uyakwazi ukuthi sahlala phansi senze i-structure, senza i-constitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG yithi i-team eyenza ama-recalls. Ubaba uChabango njengoba nansitsho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labo mafumu u-Welshman Ncube, thina kithi lokhu ngamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika kangikwazi ukuthi sengupresident, ngikubala nje kumaphephandaba. Chabango thina asikamxoshi kodwa samsuspend njalo kuzamela azosivalelisa. Akumelanga aziyenzise azichanga noyasikhohlwa. Into nje sayiba ngayo lo babuchamisa kufanele kube la structure, kube le constitution, ende kuyaba clear izano siyayidefeata left and right in any election.
Umnumzana Chabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele kumelelwe impumela. Sibuze unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyana.
Savela sathi ukuthi ona ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulani ilungelo lokuthi akhulume lathi. And upresident hlale kukhuluma khona ukuthi na i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues eZimbabwe. But i-pullard ikhona sikhuluma layo kuseza kuzabuya nxa kusendleleni. Sikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi elezanu PF liqhubeke linqoba kukhetho. Kodwa lokhu kuphikiswa ngusenator Solani nje emnyama moyo osanda ukuxoxa umhlangano wefilavusi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya.
Lokhu esihleli silindile silinde ukuzotshelwa ukubana okutshala okokuzayo kuzobuya nini i-way forward. Nxa sikhuluma ngama-opposition akhona inye kuphela yona ikhokelwa ngu-advocate Desmond Chamisa elabo MP eParliament elama-councillor elama-mayor jikelela ilizwe lonke yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa eKenya.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi into kulo xakuxaku ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Abasakhulayo bathi uhulumende kakenze okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku eye-technology. Bakhala ngendleko ephezulu yokungangeni ebulenjini lokuthi bathi kwenza iningi labasakhulayo basalele emuva kwabosowabo bakwamanye amazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
uOpedi Ziwayo okunhlanganiso yeYoung People for Innovation uthi imali yokungena ebulenjini beinternet kwele Zimbabwe iphezulu kakhulu, ngakho ke kuyahlupha ukusebenzisa iartificial intelligence.
Kuzenza ukuthi wonke umuntu ongasebenziyo ngeke emsebenzini, iloba laba abasemsebenzini kubasinde ukuthi la benelise ukuthi bethenge i-internet le.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo owenhlanganiso ye-Youth Shine, u-Edward Sibindi.
Kwenza thina abasabatsha sehluleke ukuzama alapho esikwanisayo ukuthi i-economy yethu iphumele. Osokwenzakala la kwala amalanga kufuna umuntu e-connected ebe esemoyeni kudata.
Omunye osakhulayo uSharon Hove uthi ukunzima ukuba athenge imitshini yakulezinsuku egoqela ama-computers kanye lama-laptop.
Iyadula ezitolo eziningi, ngakho uma uhulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo ukuba kufundeke kahle.
Osebenza umsebenzi wokwakha amakhasi okuxhumana obizwa ngokuthi i-web development, uGilbert Nduna uthi kumele uhulumende azame ukuza lendlela zokwehlisa imali ebhadalwa ngabatsha abasebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
Intweni ezinjengama-laptop labomakhalekhukhwini, ngoba siyafuna ukuzisebenzisa thina njengabantwana besikolo. Zisiqakathekele kakhulu ekuthini zisebenze, because nxa ungela into zona lezi angeke ukwanise ukuxhumana nabanye kuhle kuhle.
Okumele ugatsha lukahulumende olwe-information and technology, umnumzana Ryan Chuma uthi kule mizamo yokuba abatsha betholise indlela zokusebenzisa ubulembu be-internet ngokwakha ama-information centers.
Ama-information centers asendaweni ezihlukeneyo. KoBulawayo kule information center Tel 1 encedayo abatsha ukuba sisebenzise ama-ICTs sibe lolwazi.
Ekhuluma ngeviki ephelileyo, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ubike ukuba uhulumende ufuna ukuthi abatsha basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuze luphumelele uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olwe-Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamuhla kuhlandla lohlelo lwethu lapho esikhangela khona inkohlakalo kuzwekazi le-Africa, i-commission ebona ngokulwisana lenkohlakalo kwele-Nigeria, i-Economic and Financial Crimes Commission, i-EFCCC, ithi iphakathi kokucubungula amacala okutshontshwa kwemali kulelo lizwe. Kula isilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% eyenzakala kuhlangothi lwamabhanga. Embikweni ophume ngombimbitho, likhomishini yazise ngenani eliphezulu lamacala amangalwa ngomnyaka. Okuninga sikuzweni kuTimothy Biezu oqoqe udaba olulandelayo olwethulwe nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Kumabasa mhlaka 4 ngo-2021, uUche Ohiri wafunda ngebhizimusi yokulima eyayithembisa abatshali bezimali inzuzo engena kumatshumi amathathu ekhulwini, i-30%, phakathi kwenyanga ezine. Wahle weqela watshala amakhulu amahlanu alamadola amahlanu, $550. Kepha inkampani le yayiyinkohliso njengoba yaphanga yavalwa, futhi lo msunguli wayo wanyamalala. U-Ohiri uthi,
I tried to log in, I had access to the website.
Ngangena ngemininingwane yami ku-website yalenkampani, ngayibona imali, ngayibona inzuzo, kodwa ngangingenelisi ukwenza lutho.
Njengo-Ohiri, abatshali bezimali abangena kumakhulu lamakhulu abasebentshontshelwe bamangalela linkampani emapholiseni, kodwa bafunda ezindabeni ukuthi inkampani le yayike yetheswa njalo icala lokweba inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa zamadola, $70,000. Eyayiboleke ebhanga isebenza lezisebenzi zaleli bhanga ezikhohlakeleyo, kodwa leli bhanga lalilandula leli cala. U-Ohiri uqhubeke esithi.
It was a joke at first to me because it has never happened to me.
Wala njengesaya kimi okwakuqala ngoba lokho kwakungakaze kungehlele. Ngathi kumbe ikudlala kodwa kwakungelona ihlaya.
Ubusela buyanda kugatsha lwezemali kwele Nigeria. Ingatsha ezitshiyeneyo sezilahlekelwe yimali edlula izigidi ezingamakhulu amabili zamadola emelika. $201 million. Intshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2020 ngokutsho kwenhlanganiso ye-Financial Institutions Training Center. Ingcwethi zithi ukwanda kwendlela zakulezi nsuku zokubhadala kusetshenziswa ubulembu ama-electronic payments. Ndawonye lokwehluleka ukufaka imigoqo eqinileyo kubangela ukuba abantu abanengi bantshontshelwe izimali zabo. Olunye udubo olukhona ikuthi amabhanga lamanye amankampani aphatha izimali ayehluleka ukuphenya ajule ngenxa yokuswela umkhombandlela kanye lokusebenzelana ndawonye. Ingcwethi kwezemali umnumzana Isaac Botti uthi
the system is designed in such a way that its attempts to address corruption is superficial.
Imizamo yokulwisana lenkohlakalo ihlelwe ngendlela yokuthi vele ingaphumeleli. Sidinga ukuqiniswa kwenhlelo zokulwisana lokungethembeki kanye lenhlanganiso ezikulowo msebenzi ukuze kuvinjwe noma yiziphi indlela zenkohlakalo.
Inkampani yabacebisi KPMG ithi amabhanga aseNigeria angamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30% yiwo asethethe amanyathelo okulwisana lokwebiwa kwemali ngokuphoqa ukuthi kumele kube lobufakazi obaneleyo obukhomba ukuthi umuntu ungubani kahle kahle nxa evula ibhuku ebhanga i-bank account. Ngo-2021, ibhanga elikhulu lelizwe ele-Central Bank laxwayisa abantu ukuthi balazise nxa beyabe bethe bahlangana lodubo lokuntshontshelwa imali ngokusetshenziswa kwamakhadi abo amabhanga ngabantu abangabaziyo. Yakenye, uMongameli Bola Tinubu usungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo wanxusa uZulu ukuthi ebambe iqhaza. Ngozibandlela, i-Independent Corrupt Practices Commission yazise ukuthi isibambanele Economic and Financial Crimes Commission ekulwisaneni lenkohlakalo. Nangu unobhala we-Independent Corrupt Practices Commission, uClifford Oparadu.
We have our own constraints, just like every other organization.
Njengazo zonke inhlanganiso, lathi silazo ingxaki ezisiphazamisayo, kodwa siyazi njenge-commission ukuthi siwuqhuba kuhle umsebenzi, siliqembu elizimiseleyo.
Kodwa u-Obothi uthi amazwi kumele ahambelane lezenzo.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting it.
Inkohlakalo ibhahile, ukuze silwisane layo kumele sibambisane sisebenzise zonke inhlelo esilazo. Kumele silwisane layo ngobugodo. Le-EFCC kumele isebenze kanzima hathi ukubopha abantu abalutshwana lapha lalaphaya. Kumele itholisise abantu abaningi.
Inhlanganiso ehlaziya ezemali emhlabeni jikelele e-Financial Action Task Force ithi kusiyafika ngonkwenkwezi eminyakeni olandelayo eleNigeria kumele libe selithethe amanyathelo aqinileyo awokulwisana lokwebiwa kwezimali zabanikazi okugoqela ukumisa udubo lwalabo abaphathisa abahlamuki abedlulise amalawulo ngemali. Lingehluleka ukwenza lokhu, lizavalelwa phandle kwenhlelo zokuhanjiswa kwezimali emhlabeni jikelele. okuzaphazamisa amabhizimusi awele Nigeria futhi kudale ukuthi leli lizwe lehluleke ukuboleka imali kwamanye amazwe. Iziphathamandla zaseNigeria zithi zizimisele ukugcwalisa konke okukhulunywa yilinhlanganiso. Lolu daba lwethu lwengesiNgisi intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ekwele Nigeria lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Sokusele inyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli weleMelika, lapho umongameli Joe Biden owebandla lamaDemocrats azancintisana khona lomnumzana Donald Trump owebandla lamaRepublicans. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uhlaziya okungakhangelelwa ukwenzakala kulumkhankaso kudaba olulwethulelwe yimi uChris Gande. Umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump basalelwe zinyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi bakhange amavoti okubapha ihlandla lesibili lombuso. UTrump uzaqeda esinye salesi sikhathi esemthethwandaba ethoniswa amacala amane aphathelane lokungaphathi kuhle amaphepha alemfihlo awesizwe lokuqamba amanga kwezamabhizimusi. Kodwa yena uthi abachuchisi bayangenela kundaba zokhetho.
Konke kwakusemthethweni, benza konke lokhu ngoba ngezombusazwe.
Ukuba emthethwandaba kuchitha isikhathi sokukhankasa esika-Trump, kodwa uthi lokhu akuchaza njengokumhlukuluza kumenza athole usekelo olukhulu kakhulu kubavoti.
Terrible thing happening in our country, and hopefully November 5th, the most important day.
Isihluku esenzakala elizweni, ngiyathemba ukuthi mhlazi ku 5 ngolwezi ilanga eliqhakathekileyo embalini yelizwe lethu. Ngombono wami ilanga elithiwa ngelokhetho ngilothemba kuzaguquka ngoba laba bantu ababulala ilizwe.
Ibandla lamaRepublicans lakhetha uTrump ukuthi alimele kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020 emhlanganweni weNorth Carolina owenzelwa ebulenjini. Lumnyaka umhlangano omkhulu webandla lamaRepublicans oyiconvention uzenziwa ngontulikazi esigabeni seWisconsin. Kodwa phambilini kwalokhu uTrump kumele akhethe ozakuba ngumsekeli wakhe. Kulabo abakhangelelwe ukukhethwa kuba ngabasekeli bakaTrump kulalaba abalandelayo. USenator weFlorida umnumzana Marco Rubio, uSenator weOhio umnumzana J.D. Vance, uSenator weSouth Carolina umnumzana Tim Scott, lomela isigaba seNew York kudalele House unkosikazi Elise Stefanik. Ongumongameli wakwathesi umnumzana Biden ulithuba lokusebenzisa isigodlo seWhite House ukuthuthukisa amathuba akhe. Emkhankasweni umongameli Biden useqinise isandla ekuhlaseleni uTrump ezitshaya isifuba ngokuvuselela umnotho welizwe.
Construction of new factories has more than doubled in our
nation. Ukuvuselelwa kwamafekithali amatsha sekuphindwe kabili embusweni wami. Ngakwelinye icele umnumzana Donald Trump ucabanga ukuthi imitshina yama-windmill ibangela umkhuhlane we-cancer. Yikho akuchoyo. Liyakhumbula laphana ezama ukulwisana le-COVID, wathi abahlatshwe ijekiseni allergic egazini abalegcikwane.
He missed it, all went to his hair.
Ibandla leDemocratic Party lakhetha uBiden uba ngumongameli emhlanganweni walo ebulenjini wenziwa esigabeni seWisconsin ngomnyaka ka-2020. Umhlangano webandla leDemocratic Party oConvention usesigabeni seIllinois ngoNcwabakazi. Umongameli Biden uzancintisa njalo esekelwa ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, obekhankasela ukuvikelwa kwelungelo lokususa izisu i-abortion kulandela ukumiswa komthetho ophathelane le-Roe v. Wade ngomnyaka ka-2022.
Donald Trump
was the president who took away the protections of Roe, Joe Biden.
Umnumzana Donald Trump, umongameli owachitha umthetho owawuvikela abesifazana owe Roe, umongameli Joe Biden, uza kuba umongameli ozabuyisela. Ovikela abesifazana owe Roe.
Kungakafiki ukhetho lukaLwezi, uBiden loTrump bathi bazilungisele ukubindana kungxoxompikiswano. Akukabekwa ilanga lapho abazadibana khona.
Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni itshona njani basakazi ye okwakithi kuyadanisa wakwabona kuphi ilizwe elibuswa ngezifiso umlomo wachapha umfula ugcwele yinto okukhulunywa ngazo kodwa mase sikhuluma mpela ngokwenzeka kwezinto hhayi kwakithi mpela hayi kukuzero nje yonke into siyabezwa behlala bekhuluma izifiso bethi sebeyakhila amadamu sebeyenzile lokho ochuma bekhuluma nje ochuma mina ngazi ochuma mpela kuphela uzuzibuza ukuthi hayibo umuntu ukhuluma impela kati aphile yini lo muntu lo kati inkulumo ikhuluma uyazizwa nje ukuthi uthi hayi amadoda la angazi ukuthi
hey studio 7 ngiyalizwa bazandeba landele ba no umthetho lo yokuthi uyankinga ukuthi uzowenzakala kwabanye abantu then ukuthi ekuzani ungenzeki kubochuma bakho la umthetho lo wesigqibo center umthetho lo uright emuntwini vele ogangele omoshile ngakubula ngenhloko kati umuntu maze angenela imizi yabantu eqhuma abantu egamula abantu maphisi phisi ngamahloko egamula umuntu ngenhloko njengomuntu lo usagcinelwe umuntu obulalayo vele ngenhloso isigqibo sentambo simfanele kanti yabe egcinelweni lo muntu akafuneki vele silungile isigqibo sentambo wonke umuntu wenza into embi ngokubulala and awungenzeki kubantu nje wenzeke awungenzeki awenzeke konke la kuzala uPF yabo yabo
SP7 siyabonga ngithi sinika inews ezinhle okukhona bakithi indlala sithwele nzima ngendlala kathi sabhalwa abantu ukuphosa ukukhwalenya ngezimbili abonakali lutho abantu bayafa indlala abantu sicela uncedo bantu ngikhuluma lapha ngojimila ngubaba uchumi
sithi lingeke sibuzele kulaba abaphathi bethu laba baloke bethu abantu abasoze bebulawe indlala abantu besifa indlala kibo malaki inkomo labo Joseph Chuma labo bonke laba omarapira bonke laba bamacommentator bephathi abakeli ukukhohlisa abantu ngento ezingayisizwa bakhuluma iqiniso nxa kungala kudla akula kudla nxa kushota kuyashota khona bebelokhu besithi hayi abantu soze befe indlala abantu bayafa thina sisenyathi lapha ngapha ngapha hhayi akula kudla abantu abaningi abahodi nxa kuthiwa kukhethiwe abazahola abangikhona bayahola kuyakhethwa imizi engu-10 phakathi kwemizi engu-40 kuyabe kuzayenza njani khonoko
ma kuyikuthi le nto yabo le iyasebenza abaqale bona beyisebenzise kumabhizinisi abo ayithenge akuthenge ngayo amafutha ezimota ayithenge ayibhadale amapasipoti akubhadale ngayo emabhoda asifuna ukubona into lezokuqala ukuze abantu beyithembe le nto yabo le mali yabo le mawuthi yimali angempela bangazofa ukudlala abantu sifuna ukuthi bona baqale bona kuqala akusebenze le mali i-US dollar alibekweceleni kuzo zonke indawo kusebenze yona le mali wonke umuntu ayisebenzise ukuze sibone ukuthi yimali ingasetshenziswa kungafosilwa abantu bona bengayisebenzisi isibabona bethelwa ama-US dollar benikeza abantu ngiyabonga umashenga la kobulayo phumule madokita
lathi siyabonga balaleli bethu ye labo ngabanye ke abalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Good Life Talk namhlanje kuhlelo lesikhangela inkinga lendleko ezidalwa ukuvulwa kwezikolo namhlanje kusungulwa ithemu yesibili yalonyaka. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usegcizelele ukuthi imali yezigi imele isetshenziswe kuzo zonke indawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.